Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Mpalakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
kulusizi ukuthi kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe kodwa ama victims kanikwa ithuba lokuthi atsho ukuthi wona afisa njalo acabangayo ngoba u 22 December lilanga eliqakathekileyo hayi kumbulali but ku victim.
Amapholisa akobulawayo namhla abophe inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga le-Unity Day.
Asilithakazeleli thina leli langa, kasi-celebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi, sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands lemathebeleleni.
Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngesivumelwano se-Unity Accord. Abanye bathi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGukurahundi, kodwa abanye besithi asilethanga nguquko kangako. Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine osekwethekeleleni kwele-Melika wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edale lephalamende ele-Congress izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Amapholisa akobulawayo namhla abophe abantu abathathu, unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-Girls Table, umsekeli kamqondisi webhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga ele-Unity Day. Amapholisa aphinde ahlukuluza intatheli zindaba zisenqabelwa ukuthatha izithombe lemfanekiso yamavidiyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Namhlanje iZimbabwe inanza ilanga ele-Unity Day, kodwa uZulu wasemhlubulweni weMandebeleni ekhala ngokubandlululwa nguhulumende ngendlela eziningi okugcina kungakhombisi ukuthi kulokubambana ezweni. Umqondiswe ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga leli lokubambana kuphikisana lenkulumo yokumanyana ekahulumende.
Okwenzakalayo kulusizi ukuthi kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe kodwa ama victims kanikwa ithuba lokuthi atsho ukuthi wona afisa njalo acabangayo ngoba u 22 December lilanga eliqakathekileyo hayi kumbulali but ku victim. But uhlupho ukuthi victim isifoselwa ukuthi yona ilandele inarrative ka perpetrator. Thina u 22 December ilanga lokukhumbula izihlobo zethu kodwa kulusizi ukuthi sibazise kulesikhathi kodwa incwadi yabasebesinike yona itshengisa ukungasivumela ukuthi sikhumbule lolu suku.
Umqondisi we-Girls Table unkosazana Samkeliso Chuma ekhuluma engakabotshwa uvumelane loFuzwayo.
Mina ngizwisisa ukuthi waye besiyalela ukuthi sihlangane namhla because i-constitution yakhuluma ukuthi allowed, you know, ukuthi sibe lama-gatherings. So for them ukuthi bengasivumezi lamhla ukuthi sihlangane sikhumbule izihlobo zethu kubuhlungu kakhulu because how long are we going to accept ukuthi salwele ukuthi sihlangane njengabantu sikhumbule izihlobo zethu because unity day, to be honest, it's a facade. There's no unity in Zimbabwe.
Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benoni Ncube uthi inkulumo yonke kamongameli Emmerson Mnangagwa yalonyaka kuhlanganisa lokubotshwa kwabantu akubonisi kubambana ezweni.
I think ikutshengisela nje ukuthi yonke into ebisenziwa lonyaka lekade ikhulunywa nguhulumende lopresident Mnangagwa akakasimiseli ukuthi akwenze kube practical on the ground ngoba ngabe le unity yathi siyayicelebrata namhla ngabe uyavumela abantu abafelwayo ngeGukurahund ukuthi bahloniphe izihlobo zabo ezalahlekayo ngalolo suku.
Osakhulayo webandla leMthwakazi Republic Party i-MRP umnumzana Lwazi Khanye uthi kuyadanisa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day Day.
Ngiyamangaza kakhulu that Unity Day yangkhona ebo eza kubotshwa abantu Unity Day njalo. Okuchaza ukuthi yonke into abayenzileyo leyo iliphutha kukhona.
Ekhuluma ngelanga leli umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi sokuleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu kunanzwa ilanga le Unity Day. Njalo liqakathekile kumalanga amakhefu eZimbabwe ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuletha intuthuko kungakhathalekile lokuthi yisiphi isigaba selizwe ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke bebambene ezweni. Ngomnyaka ka-1987 abebandla lezaphu lelezanu bahlala phansi balobelana isivumelwano sokukhumisana umlotha okwadala ilanga le-Unity Day emizameni yokuletha ukuthula elizweni kulandela ukubulawa kwabantu abaningi okwamagama ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. UZulu uthi akula kubambana lokhe kwaba lesivumelwano lesi nanku abantu lokhe bebotshwa kuthi lokufuthelana okwadalwa ngumbhuqazwe weGugurahundi lokhe kungakalungisiswa. Iningi labathinteka langokulahlekelwa izihlobo labemuli likhala ngokuthi amanxeba enhliziyo lokhe ebhibhidla njengoba abakhokheli kulesi siga lokhu bengaxolisanga. UZulu owathinteka ngalumbhuqazwe ezabeleni zemandebeleni lasenkabazwe lokhe ekhala ngobandlululo kukho konke empilweni ikakhulu kwezentuthuko loba ukutholiswa uncedo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje iningi lithi isivumelwano se-Unity Accord esalotshelanwa phakathi kwe-PF Zapu lezanu saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi eMathebeleland le-Midlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo onguye osekhokhela izaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye, u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane, hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter o-Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Capril Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ukubona khona amabutho eGugurahundi eMathebelele leMidlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ukubulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, kubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa liGugurahundi. IGugurahundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona ngasikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula ukukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njoba nanhlala ngitsho nje iminyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumele enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane. Ngasiza khuluma ngeunity epheleleyo kumele kube ngabantu kugrassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhala ngenye indlela, abanye labo abangekho emabandleni bekukhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa
lasi celebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands le Mathebeleland. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantu abethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale. Bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho bela amandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha. Nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekele beke bekhangele abantu eZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Umende weZimbabwe usekhiphile umthetho obuvimba abezimota ezincane loba amakhombi ukuthwala abantu osokusitsho ukuba amabhasi awezupho aseyiwo wodwa asevunyelwa ukuthwala abantu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe ngombimbitho ka-2020 labeka umthetho lo emizameni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 owawusithi zonke imota zimise ukuhamba ngaphandle kwamabhasi awezupho kuphela. Loba nje lokhu kwakusenzelwa ukumiswa kokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19, abantu bathola nzima ngoba kwakungasela indlela zokuhamba. Kodwa uhulumende wethule umthetho owe-Statutory Instrument SI-213A othi izimota zonke sezivunyelwa ukuthwala abantu nxa zibhalisiwe okusemthethweni ukuqhuba umsebenzi. Inhlanganiso emele labo abahamba ngezimbota ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, yamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende leli sithi uzulu udinga indlela eziningi zokuhamba ikakhulu ngekhefu lekhisimusi. Umholi wenhlanganiso leyi umnumzana Davaza Goliath esithi udubo olukhona ngamabhasi awezupho ukuba abe engaseneli emalokishini onke obese kusenza ukuba uZulu athwale nzima.
We are grateful to the government to allow kombis gate on the road.
Siyathaba ngesinqumo esethu nguhulumende. Sikhuthaza labo abahamba ngezimota ukuba bengabeki izimali zaphezulu kodwa bebeke imali ezihambelana loZulu, kutsho
uGoliyani. We also advise them to exist with transport associations that are well regulated.
Ukubeke sithi kumele uhulumende abone ukuba imota ezihamba emgwaqweni zilamaphepha eneleyo.
We are saying combi crews should respect law enforcement agents and must comply.
Sithi thina abamakhumbi kumele balandele umthetho njengephazi sifuna ukuba kulandele umthetho emgwaqweni endaweni zonke zeZimbabwe. Ukutsho uGoliyani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phunyati uthi amapholisa aza kwenza konke okusemandleni awo langendlela zonke ukubona ukuba imota ezihamba emgwaqweni zibe ngezilamaphepha eneleyo.
Abatshayeli kumele batshayele izimota ngonanzelelo, njalo kumele bakhumbule ukuthi impilo yabantu balayo esandleni. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele sibe leyane sithina fifty mile behamba lezimota, betshayele izimota, bethwala izinto, bethwala abantu, kumele balandele umthetho kusukela kukhathesi kuze kube next year.
Isikhathi sekhefu senza ukuba abantu abaningi bedinga indlela zokuhambisa ezigoqela amabhasi lezitimela ukuze benelise ukuyadlayela ikhisimusi lemuli zabo endaweni ezishiyeneyo zelizwe okugoqela emaphandleni nasemadolobheni. Amapolisa aphinde akhipha isixwayiso sokuba abezimota labamabhasi batshayele ngonanzelelo emgwaqweni belandela zonke iziqondiso zokuhamba emgwaqweni ezigoqela ukungagijimi ngesiqubu esiyingozi, ukutshayela umuntu enathile leminye. Amapolisa athi njalo kusukusela ngomgqibelo owedluleyo sekufe abantu abaphose bafike amashumi amathathu ngengozi zomgwaqo okugoqela izimota lamabhasi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine osekwethekeleleni kwele-Melika ngemva kokunxuswa ngumongameli Joseph Biden wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edale lephalamende ele-Congress izolo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi uZelensky aphume elizweni ngemva kokuhlaselwa ngele-Russia mhlaka 24 Mbimbitho lonyaka. Umongameli Biden uthembise ukwengeza uncedo oluphiwa ele-Ukraine kunkulumo azenze lomunye wakhe uZelensky izolo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukunxuswa kwakhe ngalesi sikhathi kuveza ukuzimisela kukaBiden lebandla lakhe lama-Democrats ukuqhubekela phambili besipha usizo lwemali kanye lezikhali kwele-Ukraine. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe.
Ngibona ngathi ubuye sibili ngesikhathi besingathi silungile kuye, njalo silungele uBiden ngoba bekungathi kuyaxhaphazela ukuthi nxa sebegena laba ama-Republicans bethatha i-House bazaquma ukusekela i-Ukraine. Yikho ke kubaboneke lapha ukuthi kungcono ukuthi abuye khathesi ngaso lesi sikhathi ukwenzela ukuthi azezikhulumela yena bezwe kuye. Kodwa ke nxa bengikhangela mbona ngathi bamamukele ukuthi kuzaba nzima ukuthi bayekele ukumsekela laba ama-Republicans nxa sebengenile.
Ama-Republicans wona bebevele besolani, kungani bebengamsekeli isikhathi sonke lesi?
Hayi, bengathi nje basola ukuthi imali uphiwa imali eningi, imali khathesi sekungama inkulungwane naphezu kwenkulungwane ye-billion sezihambile khona ngale. Bebengathi bakhononela khonoko bese bengathi bafaka ukuthi ngabe imali liyana isiwa ngaphe boda lapho kungena khona laba be-South America, Texas.
Okuyinto emangalisayo ngoba ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Trump ekhona wayengani ulobudlelwano obuthize lo Zelensky lo owe-Ukraine. Kumbe kunjalo basebenzisa nje ipoliti nje ukuthi bevele bephonga ukuphikisa okwenziwa nguBiden?
Yes, ngokunye kwakhona khonokho ngoba uTrump laye wahamba amabhiliyoni khonale, kodwa ngaleso sikhathi kokungakabi le mpilo kuba le kuyikusekela kokuthi i-Ukraine ifuna ukuthi yona itshintshe kulokhu eyayikho khonoko esikhumanisi ibe yi-Democrat. Yikho kade bekusekela. Manje ukuthi kunjalo bese abesechaywa ke ngumne wabo lo uPutin, bekumele ukuthi ngabe basekela kakhulu khona.
Bese sikhangela yena uPutin, kutshoni lokhu ukubuya kukaZelensky lapha kwele meli bamemukele kuhle kakhulu? UPutin yena ubona ngani, ukubona njani khonoko?
UPutin ungathi kakumphathi kuhle ngoba yena umefuna ukuthi ngabe umfana lo uvele uzimele yedwa kakukho omsekelayo, ngoba nxa esiza lapha America uzathola uncedo. Yikho khonoko lapha ngathi kakuthandi khona, yikho engathi uyamchokoza ukuthi ye usuke elizweni lakhe esiza lapha e-America ezecela imali.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe osehlala eTexas khonapha kwele Melika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi yezibona ngezomumo womkhathi kwelemelika zivika ukuba kuzakuna isnow eningi engabangela ingozi yokuthelela kwezimota lomonakalo ezindlini lezakhiwo eziningi. Kusukisela namhla kusiyafika ngomgqibelo ezabelweni eziningi ezisenkabazwe langempumalanga lentshonalanga yemelika. Babika njalo ukuthi limpelaviki yekhisimusi izaqanda okwedlulisa amalawulo okungazange kubonakale okweminyaka engamachumi lamachumi edluleyo. Iningi labasebeluphele kwele China babikwa beyibo abayisilinganiso yesiningi sabagcwele ezibhedlela zalelo lizwe beselatshwa umkhuhlane we-coronavirus osuqhamuke okulolaka olubi okwedlula lapho lumkhuhlane uqhamuka ngomnyaka ka-2019. Ele China okulapho okwakuvele kwaqalisela khona lolu bhubhane lwasabalala emazweni omhlaba libikwa lonyaka selilwisana lomunye umkhakha we-COVID ongazwisisekiyo osusabalale elizweni lonke. Iningi lithi isivumelwano sokubambana ese-Unity Accord esasayinwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-ZANU-PF elalikhokhelwa ngumuyi phakathi kwebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lele ZANU-PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe laye osowatshonayo asilethanga ukuthula elizweni ngoba kulokhe kulokufuthelana ngodaba lwegugurawundi olwaluyisisusa sendaba. Ukuhlaziya ukubaluleka kwaleli langa kanye lokuthi impawu zalesi sivumelwano safezeka na, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF, kanye lomnumzana Max Mkandla, owayekubutho leZimbabwe National Army, njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZibra, onguye osungula lingxoxo.
Ilanga leli liqakathekile, lilethe ukuba yithi kwethu lanamhlanje ngoba sikhuluma sezen kwaletha ukuthula ngokukhumisana imilota. Namhlanje abantu benza lokho abangabe bakuthanda bekhululekile, asikwazi ukuthi kwakuzasifikisa ngathi lokho kwagezele kwalimaphela.
Nxa ukhuluma ngokukhumisana umlota ungathi lakanye wakhunyiswana ngempela udaba lwegugurawundi njengoba iningi likhanya lokho lisithi alukalungiswa.
Ubona ngathi kwakuletha ukuthula kakhulu ngoba kungathi kweleli langa le ukuthi i-leadership ingayavumelana bazwisisana ukuthi kwakuzaphetha ngani. Mhlawumbe thina abanye ngaka sisekho ikuthulisa wona umsindo kakhulu i-upper hand yakugugurawundi and then ngapha kuzaphu uZibra kwakungena upper hand because of this situation yayisivele sikhona. Izikhali eziningi iZibra zathi ziphethe ngohulumende sokule ceasefire njalo kasiye yonke iZibra isikhona laphana. So asikwazi ukuthi kwakuzaphetha ngani umbutho wonke uZibra wagcinisa uphumile esipholiseni ngokadili ngokanye izafo ezinto ilazo zonke ingacaliso. Lanamhlanje nje uhulumende ukubekile lekhana ukuthi khona yi into yakugugurawundi le kayike lokukhulumisana ikhulume ezigqekeni ithethe lapho iyaphethelwa khona. Kwaba lama-committee kumbe ama-committee zayo bebunjwa.
Abanye mnumzana Nkomo bakhonona ngokuthi udaba legugurawundi aluphathwa kuhle, akuzange kube lokuxolisa njalo uhulumende ungani ufuna ukuluthanyelela phansi nje esebenzisa izinduna.
Uma kuzigcina indawo le egugurawundi ubona ngani uhulumende wadinga kule ministry eqondane nalokho eyefanele ukuthi ihlanganise ukujoka inhliziyo zabantu bakhulumisane kukhulunyelwana umlota uma kufanele. So angisoze futhi ngijule kafuthi eqondane lakhonoko. Uma sekubuya lapha ekuthinini abantu bathi babandlululwa ekusebenzeni kumbe ekuthuthukeni kumbe ekuthuthukiseni kwesigaba akukwazi ukuthi bakhulumela kwezithi ngoba umnotho wekhayela imigwaqo yakhiwa, izikolo ziyakhiwa, ama-clinics awathola. Ngathi konke nje okufanele ukuthi uhulumende akwenzela abantu orasho ubathi lokhu ngithi akwenziwa ngubani kubangelwa ukuthi siyakhethwa angakuqamba ukuthi lokhu emathebeleni akukho emashonalenti kukhona kumbe lokhu ibandla le-ZANU-PF lenzela abanye lokhu ngapha emathebeleni alikwena. Akuhlale kuma-ministries, kulama-ministers thinavelela ngapha kwelakithi sinabantu abaningi abasezikhundleni ngazile ama-principal directors abavelela ngapha kwelakithi. Po ubandlulo olukhulu abantu yiluphi?
Mnumzana Mkandla, ungachazela ukuthi konke kuyabukeka yini ngesivumelwano se-Unity Accord kumbe kukhona okunye okumele ukuthi ngabe kuyenziwa?
Ngibona sekuthile lapha mfowethu, but itest ukuthi look at lokuze lomgwaqo lwenkayi lo umabheni ababa ngama-governors bawuthiya lokhu njalo abaningi manabo seke baba ngama-governors ngapha enapinoth izini yemali okhona kathesi ulokhuzeni umpofu obhuthi impofu uRichard Moyo lokho kusakhiwa kuyiwa phambili. I-test yangkhona abahambi umango omude, into enkulu esiqala esikhangelele. So-ke okunye lokho kwezikolo nalezinye lezi intuthuko ezingaba khona lezi zikhona. Okuhluphayo yi-test sihamba njengonwabo kumbe njengofudu. Okunye lakho kubangelwa yi-leadership ethu thina khona ngapha emathekini from other provinces ayila-grip kumbe ukantsho kumbe singathi thina isamina osokufuqa masinyane izinto ukuthi ziphumelele ziye phambili masinyane. Abantu bazakhola ukuthi khona ilanga leli liqakathekile kulo mbanjani esisawenziwayo, abantu bahamba nje ndawoni. Yambona kukhona lapho esifilela khona kakhulu, sifilela thina ekuhambeleni kathana ey'nhlelweni zikahulumente kuphele nje kuhapha ekusayela khona sibe sesibona engazani hhayi kakuhambi, kanti thina sikhangele ukuthi sendeli nabanye abantu enza ukuthi sisondele khona laphana eziko, sisondele emlilweni nxa sigugula, asisondeleli emlilweni khona laphana sikudingale. Hhayi kuthi ungaba nenhlelo ukuthi khona hhayi lezinye ezezani hange zikahulumente zizenza a-a kakukho khona lokhuyani, asisondele umuntu eduzane sonke.
Ingqobe sikuwe Mnumzana Nkomo, ungasigqibela ingxoxo.
Ngibona ukuthi indlela ubaba uMkandla awubeke ngayo uyacetha ukuthi thina abantu masingazikhethi, masisondeleni kuhulumende. Yikho lapha okume projekt ukuthi thina sishiya izikhethi zifake u-tribalism, sifake umhlobo ngathi phakathi kwendawo eyawethana khona thina sibe ngabantu abathuthukayo. Akuna nkulumo eyakha isizwe ukudlula le ekhuluwe ubaba uMkandla ukuthi asisondeleni sonkeni kuhulumende. Nakule mhlelo kumbe loba sikhethe abantu, sikhethe abantu esikwazi ukuthi bazaphakamisa isizwe sethu lathi sikuhulumende, sindawoni zohulumende. Ngibona ukusola ukuthi lokhu kuvelelani abantu bazayenza nabanye abantu ayisiko. Thina abantu laba bantu bemathekeleni uma bengahlangana bekwazi ukuthi kulohulumente oyedwa abangaphansi kwakhe la inhlelo zisaya sisukumele phezu siyeceleni. Ngibona ngami lathi isigaba sethu singaba sihle kakhulu. Ngibusisa kakhulu yinkulumo kababa uMkandla, amadoda anjalo siyawadinga ukuthi abe khona ukwenzela ukuthi indaba zethu zithuthuke ziye phambili ngendlela akhuluma ngayo. Uyatsho futhi ukubana uhulumende nguye okhangele izinhlelo, ya uhulumende esida lathi abantu bakithi asisukumele phezulu. Kulokho yikho okusifulalayo thina abantu ukuthi asifuni ukusukumela phezulu, sithanda ukuswela kuphela. Uzokuthiwa uhulumende wezasenze lokhu nalokhu, kathina sokwazi waphuma igama elimnandi elikhulunywa ngupresident, likhulunywe futhi njalo uhulumende ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Kuyafana nendawo, indawo yakhiwa ngabanikazi bayo, umuzi wakhiwa ngumnikazi wawo. So ngaleyo ndlela impela siyachede lathi ebantwini asisumenisele ukuhlala sisebenze ndawonye lohulumente.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lomnumzana Max Mkandla owayekubutho leZimbabwe National Army njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZibra. Belosithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanjwa kosuku olwe Unity Day eZimbabwe. Singekehlukani izihlobo sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Amapholisa akobulawayo namhla abophe inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga ele Unity Day. Abantu abaveza imbono ehlukeneyo ngesivumelwano se-Unity Accord, abanye bathi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi, kodwa abanye njalo besithi asilethanga nguquko kangako. Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine osekwethekeleleni kwele-Melika wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edale lephalamende ele-Congress izolo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.